Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo womhlazi ku 20 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi lamuhla uzangezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu.
Njengoba sizile ukuphupha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga.
Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho?
Wakathesi akudingi ukuthi ube lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isafika ukwenza thina ongoya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo, lokho sungukwendulo lo.
Kodwa abanye bathi ibandla le-CCC lilazo ingatsha lanxa lisithi zadilizwa ukuze kungabi lempehla engenayo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya. Umbuzo wakho muhle kakhulu, and ngijabula ukuthi uthe for ibandla le-CCC. Kodwa ngiwuphendule kathi, ukungabi lama-structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yiliphi ibandla. Kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungelama-structures. Wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awalama-structures.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi lamuhla uzengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngokuphindwe kabili, kodwa amatitshala athi isilinganiso lesi siphansi kakhulu. Sikhuluma nje abongi bathi kabayi emsebenzini lamuhla lanxa iholo lizakhwezwa ngokuphindwe kabili i-100%. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association ithi abongi bazabuyela emsebenzini nxa kuphela uhulumende engabaholisa ngedola leMelika imuli uxolo imali edlula amakhulu amahlanu US$540 ngenyanga. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala eZimta, umnumzana Sifiso Ndlovu, utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bengavumelani lesilinganiso sokukhwezwa kweholo labo, bazaqala baphe inkulumo ithuba andubana bathathe amanyathelo okutshengisela.
Imali yena kasiyemukelanga. Njengoba sizile ukuphupha lethu esilibhalileyo sisazisa amalunga ethu ukuthi thina lokhu yena ngasikuvuni, ngoba esesikukhangelele kathesi ukuthi kasiguquleni yona ingqondo yokuthi umbalisi ungumyanga. Nanku phela sonke isikhathi ukukhulunywa ngemali yezisebenzi zikahulumende ubuya kuhanjiswe ufananise kuqathaniswe lale abathi i-TDL, i-Poverty Data Line. Imali ekhomba uyanga kumbe sithi thina imele itholwe ngumyanga oselizweni. Singeke sathoke ukuthi ababalifike bakahulumende kumele bafaniswe lobuyanga. Njalo ke esikukhangeleyo ukuthi nxa sesikhuluma ngokuthi i-cost of living adjustment le phela bathi iwenelisa olokho enzele ngikuphila, ngaza ke ngivume ukuthi ngeneliswe ukuphiliswa ebuyangeni. Sikwalileke lokho sathi thina ukuze ibhaskiti kambalisi itshengise ukuthi yena uvele usebenza nje uvele uklasisithi thina yimidijasi, asingeke samfanisa ke lo myanga ecelezi singeke sathina ngophofo phezulu njengoba sivele sisebenzela ukuya ku-upper middle class. kathi siyaqala nini zokuseleminyaka esishiya kalombili nje ukuthi siyehle khona ku-2030.
Kodwa nxa sikhangele yona isilinganiso sakhona okuthiwa sizengezelelwa ngayo, lisibona njani? Vele sizayenza yini ukuthi kube nganeno ukuthi amatitsha la enelise ukuya emsebenzini?
Ikho sisalile lesi silinganiso ngoba isihlanganiso lesi sikusukisela endimeni ephansi, ngoba nxa uthi 100% of 18,000 utsho ukuthi ngiye ku-32,000. Ngenye indlela utsho ukuthi ngisuke kulokhuyana engukuhola ekuqaleni lapha imali yaqhali 18,000 ilingana le-$100. Namhlanje i-36,000 ilingana le-posa ithi mina ingana le-$50 kumbe ngithi mina $33. So ngenxa ye-$33 imali uthanda ukuzayihola nxa ngisisebenzisa kwimini esiphansi iyangapha, kanxa engumbani sokuthiwa ngaqala $61 isingikhupha engizwenapha phezu kwemali kade ngiyihola ngoba ebeku-$175 kuhlanganiswa lalenye edinga ama-US dollar umatshi ibeyimali. Kodwa khathesi akuselutho ngoba nxa uvuluzito na-100% ungaze wafake abe ngangama-percentage nxa evele imbono oqala kiyo ichaza kwesi ndawo. Yiko phela esikwaleleyo ukuthi hhayi kasiguqukeni indlela esikhangela ngayo iholo lezisebenzi zikahulumente, sisukela ngaphi indima yakhona, lapho esiyihlaba khona vele siyihlaba ngendlela eqondileyo na, kumbe vele sesayinciphisa sayenza abanjani? Yikho kuyeosokubuyele nabo bayehlanganisa imibono njengohulumente baphendukele mpendulo bathe bona mhlawumbe ngemva kweviki bangaza le mpendulo.
Manje nxa kuyikuthi abafezanga lokho elikufunayo, lizathatha nyathelo bani? Sizabona na litshengisele.
Okokuqala Kristi kakuhlezi ukhulunywa ngokuthi sizavele sithwale intonga singakaqedi uulo. Angithi ukuthi okudingize ngithi mina siyathuza kusesehluleni, sokusekuhlula ingqondo, kwehlula le mbono, kwehlula la yonke imizamo kulabo kuthiwazi kunahazikazilekwe phela kukhale kwehlule ehlulwe ehlule hambe ayenqanda inkomo etshonye selusa xa ukuthi uvele usehlulwe. Kodwa kwamanje sithe ithuba lengxoxo, ngakho-ke umbuzo wakho ngamakafitshanithi mina sizolichapha lelo bholokho sesilitholile.
Lo-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ezimtha. Ukungabi lengatsha zebandla ama-structures kubandla le-Citizens Coalition for Change kungabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe kukhetho? Nyakenye umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba usedilize ingatsha zonke zebandla ezibalisa ubukhokheli, abasekeli bakhe, umgcinisihlalo nengatsha zaphansi phambilini kokubumba kakutsha ibandla le-CCC ngoZibandlela. Lokhu kwathiya ibandla lilomkhokheli nje kuphela, labanye okuthiwa babambe izikhundla. Lokhu sokudale inkulumo, abanye abafanalo wake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo esithi leli bandla seliyingebhezi nje engasoze inqobe kukhetho ngokuswela ingatsha zebandla kumbe ama-structures ngesilungu. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi ingatsha zebandla ngamacebo endulo ngoba lezinsuku intsha ayifuni okwakusenziwa ngendlela zakudala.
Okokuqala, siyazi ukuthi i-CCC yanqoba ukhetho olwenziwa inyanga ezimbalwa ezedluleyo ingela ama-structure. Sokutshengisela ukuthi i-structure ye iya isetshenziswe ukumobilayiza, kodwa ungazukhangelisise ingqondo yabantu abantwabethu abalezi nsuku laba kabaso laba abantu esingathi ama-post-nationalist political activists labana ababevama ukuhlala phansi kwesihlahla bekhulwa ngokwezabo bekhulwa ngokwezami beyiziqindiqindi kumbe ama-structures izigabagaba. Khathesi sekungathi sebengabantu abacabanga ngesingathi ngesikhiwa i-brand, ukuthi kanti i-brand lethwa i-CCC khanya into ethandekayo. Bayakhuluma ngakho kuma-virtual media, kuma-WhatsApp, kuma-Facebook, kubo-Twitter, kubo-TikTok, bakhuluma ngakho. Kukanti-ke i-structure anje vele yona mthetho wayo yinto evele esetshenziswa ukuthi abantu bahlale bekhulume ngokomhlangano wabo, bemobilayizana, beqoqana, besiyavota. Akusadingi ukuthi kube lento enjalo kanti singoba sokule brand politics ye abanye aba isikhutsha mfundo singathi khona hachi istructure iyancedisa umobilize kanti immobilization sisenziwa virtually so abafana laba abantu abethu laba abazukulu bethu abantu abethu laba kabasela sikhathi sokuhlala phansi bekhuluma ngowe ngokwe politics bephansi kwesihlahla sebekhuluma virtually sokuthi ukuthi nxa iCCC ile structure e virtual into engasebenza kwakhathesi
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kumbe okuthiwa i mobilization kungela ma structures kuyahamba njani
njengoba ngisicho mfowethu ukuthi ukumobilize kuthi ukuthi ukuqoqa abantu abanengi ukukhuluma la lamalunga amaqembu ama political parties likhuluma ngokuyavota ngokubhalisa ama election ukuregister lokho konke sekusenziwa virtually abantu abethu thina baqeda isikhathi esinenge beku virtual ya into yokuqala so ukumobilize ngakho ukumobilize akusadingi ukuthi abantu bahlale phansi kwesihlahla bebhala amabizo kuma exercise book lokana i post national politics a nationalist politics esingekho kathesi okwesibili ye kungenzakala ukuthi i structure isetshenziswe ukuthi kube lamabizo phansi abantu betshelana ukuthi bayavota kodwa njengokubona kwami isikhathi sakhona leso sisedlula sokusetshenziswa i virtual organization asiboneni futhi ukuthi nxa i structure ikhona endaweni kayihluphi ukuthi infiltrate ngoba nxa bekwazi ukuthi uzibani ubani ulesikhundla bengafaka umuntu wabo umuntu olomcabango nje ngabo eminika imali kodwa nxa i structure i virtual ibulembu i virtual structure kayibambeki it's not tangible you cannot infiltrate i structure e virtual so ngibona ngathi mina iCCC ingaba ngcono okwakhathesi ihlale i-virtual okwemakhaya kungasetshenziswa ezinye izindlela kodwa kabaqale banqobe njengabalokhu abakwenzayo khathesi banqobe ngo-2023 sebezasebenzisa abantu bakhona abasezibesezikhundleni njengama-key contact persons okwakhathesi akudingi ukudubele lokuxoxana pha abantu behlezi phansi kwesihlahla isasikwenza thina ongwenya sihlezi phansi eZambia kumbe eMozambique sikhuluma ngezaphu siphansi kwesihlahla sibhala amabizo lokho sokungwendulo lokho
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare lokhu sikudaba lunye ukungabi lengatsha zebandla kubikwa kulakho bangela ukuthi bandla lesisi lingatholi imali yokusebenzisa kukhetho oluzayo ngoba amalunga aleli bandla engenelisi ukunikela imali ebhadalwa ngamalunga nyanga zonke sixoxe lo senator Khaliphani Phugeni owebandla le MDCT ocubungula izombusazwe njalo saqala ukumbuza ukuthi ukungabi lengatsha lokho kulomthelela na ekunqotshweni kwebandla lezombusazwe
Ngikubingelele msakazi ngibingelele labalaleli emakhaya ngibonga ithuba lokuthi ngixoxisane lawe labalaleli emakhaya umbuzo wakho muhle kakhulu endingijabula ukuthi uthe foyibandla lesisi kodwa ngiyuphendule kanje ukungabi la ma structures kungasebenzisa ibandla nzima noma yilipi bandla kungaba nzima ngempela ukuthi usebenze ungela ma structures wonke la amabandla wabona ehluleka ekhethweni awala ma structures yikho ubona esehluleka ake ngibeke kanje amabandla ukuphumelela noma ukwehluleka kwawo ekhethweni uyakwazi ukuthi ukulinke lobu le strength sama structures ukuthi balawo okunganani aqine okunganani lawo ma structures angibuye kubandla lesisi ibandla lesisi lilawo ama structures bayatsho ngempela bethi abala ma structures bacha kwathini kwathini siyakwazi waye besitsho kanjalo angithi babheke lokho abahlangane lakho ngemuva manje bese bebona ukuthi lenhlekelele leyingaphindi sivakatshele njalo kanti lo baba uthamisa laye usazama ukuthi afake iculture entsha lokwenza okutsha so ebese sithi yena hayi silibandle litsha kwenza kwethu kutsha kodwa iqinisweni ama structures balawo mawufuna ukwazi ama structures balawo that is why phela i standing committee committee sabo sihlangana bayahlangana ubona ngathi bayahlangana ngoba bombana abavele kwe standing committee yibo futhi ababakhona ikubona ama structures wabo ku provincial level bayahlangana ubona kanjani bombana abantu ababephethe yibo futhi abasaphethe lamanje kusehla kusiya phansi ngenxa yalokho ama structures balawo kodwa basazama ukuthi bangayi ekhethweni angithi lo ngumbono wami njengomhlaziwe politics bazama ukuthi bangayi kunkomfa yabo ngoba bangaya laphana uyazi ukuthi inkomfa iyaxabanisana indaba zezikhundla and bangaba infiltrated kodwa ama structure ukuba lawo balawo
manje ibandla nxalingela ma structures nxa befuna ukuthi baqoqe uZulu kungela ma structures kuyahamba njani
balawo bona ma structures yikho ubona makungukuthi bayavumela baqoqe abantu benelisa kubaqoqa abantu ukuthi ama structures akhona eyinye research sibonise ukuthi ku by election abantu abavota ku by election aso bantu njengabantu abakuma structures and sibonile ku by election ukuthi bazamile ngempela ye umsebenzi wasekho ukuthi balwisane lezana kodwa sibone futhi iresearch le I think Afro Barometer besithi mawukhetho lungaba namhlanje bazothola amavoti athe xaxa wedlula awezana so konke lokho nje ngisakubonisa ukuthi inkulumo yami liyane nthi ama structures balawo ngiyitsho ngoba kukhona okubonakalisayo ukuthi ye wona nanga ama structures akhona ukuthi bethabala ama structures i PR abayisebenzisayo ngenxa yokuthi mabe bona boni text yalapha ba operator khona babona ngathi kungabasiza ukuthi betho kanjalo ngoba babona ingathi umthetho lokunye lokunye kuyasetshenziswa ukuthi bavalelwe ukwenza kahle into zabo ze politics baqhubeke njengabo bonke abantu bezimbabwe kodwa ama structures balawo yikho ubona bekwazi ukuthi ba mobilize abantu ngendlela ababa mobilize ngakhona ngiyabonga umsakazi labalalele emakhaya
Alo ke ngusenator Khalipani Phugeni oyibandla le MDCT njalo ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi uMo Blessing Ali owabulawa ngesihluku engaba wabulawela imali eyi $5 engamadola kwele Melika eyalahleka eBhawa lapho ayenatha khona labanye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi umkhokheli wabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana John Baratza uthi abasakhulayo baleli bandla bazahlasela amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change bengaqhubeka besenza athi ibudlwangudlwangu. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, sanibonani bakithi, sanibonani mahlaba ezulu. Abalaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lapho bakithi lichakwana elikhulu eplumtree esigabeni sako siwo ukhanya nincula. Njengehlala yenza, ngizathanda ukuthi bakithi ngabe kwenzeka nje, kungabe kwenzeka nke ngibuza muze lendoda kumbela amadoda amabili uchuma nokubelieve ugawule yamadoda la ezana lapha umbuzo wami kanje ngizwa uchuma esithi khona sisi umnangako wathatha over from kumuyi umgabe usenzela ukukhulu kakhulu impela usekule development enkulu kakhulu so ke angazi maybe bona esiding labo ngingazi kumbe bashiya harale kumbe basho kuphi kumbe bahlala phi bona ngoba mina mangithi athatha ukubheka lekwe ngapha eside ngethe mathebelelendi ngiqale nje emgwaqweni ugwaqo ifile futhi ngathi kayikho bese ngisiza ezibhedlela akuna next isikolo kuyafadalala yonke into nje amatishara nezisebenzi ka government konke abantu bayakhala isimaye ngapha la ngapha bahluleka nokuthanga nje idata nje ukuthi bekhona ukuthi bakhulume nje emafoni nabo so angikwazi ukuthi khona uchaze ukuthini ngoba besebenza abantu even abasebenzelana uhulumende kodwa bayabayanga kusumanga lo muntu ethi high development ikhona mpela kulo kututuka kukhona angazi ukuthi bakhuluma ngaliphi lizwe ene bese sizwa uthuma ngabe kuthiwa kuya ngeamphendule mpela ukuthi uthi yena amakhiwa iwayenza ukuthi idola laseZimbabwe ligugubale life angazi ukuthi ushiwa apha amakhiwa lawo ukhuluma ngapha amakhiwa angazi mpela ngoba thina sasisilwa ngesikhathi sikhulula iZimbabwe we are not fighting about amakhiwa sasilwa nombuso wawo amakhiwa hayi wona amakhiwa so ke lapha mina angazi ukuthi angangiphendula na ukuthi khona iwapi lamakhiwa ase wise idola laseZimbabwe ngajabula kakhulu uma ngabe ngayithola impendulo mpela ukuthi amakhiwa lawa mpela iwapi kahle kahle angibonge bantu bakithi ameni kuleyo ndawo
basakazi dabalaleli be studio 7 ninjani okhulumayo ngufeli iqiniso okhuluma Johannesburg ekhaba selupane ejabhiwa ekana na indaba kamnankagwa okuthiwa yileader indaba emangaza kangaka ukuthi etshela abantwana from 5 years to 12 years abatshele ukuthi kumele bafunde bebe ngama-scientist ukuthi balungise imbhobhu yokudubula amafarmachina okubhoma elida eprofessional leader mpela umuntu ophelele emqondweni etshela umntwana osesikolweni ngaleyo nto leyo ukuthi umntwana akahlala esempini akahlale ezilungiselele impi akukho yini ezinye izifundo wayengabatshela zona ukuthi abafundele zona ezibatshela ngezifundo zokuthi abalungise into zokubulala abantu beZimbabwe bayahlupheka bafuna izwi lakhiwe yena ubhizo ukufuna izikhali kunye nedeputy yakhe leyo uLuthwenga la uThwenga manje nawe uhambile eSingapore ufuna lezo zikhali lezo ukuthi azithenge lezo zikhali kathi zizobulala abantu lezo zikhali zithengelwane ukuthini abantu kuyukuthi abantu beZimbabwe bayalamba abantu beZimbabwe bayahlupheka washuthi le imali ingazange yathathwa yasevo yasilungisa abantu beZimbabwe imigwaqo ifile imavodlovodo imigwaqo amagodigodi amapotolo why le mali ingathathanga yalungisa phakathi eZimbabwe isiyathengela abantu isikhali ithengela ukuthi ngoba kutheni utrekena bani uthusela bani ukuthi manje ngoba yena sekathenga izikhali ungathi phela kukhona la uthwenga nale president yakhe umnankagwa induba abayitinduka abayithuze emqubeni ngathi kukhona nje ukuthusela abafuna ukukwenza ukuthi ngoba nabo sebe siyathenga izikhali bantu bakithi asibambaneni isida lapho esikhulu yizani sekube lokhu sikhumbana sikhumbana asibambaneni sikhipheli lesi sida lesi esizani yiyo nje inkinga ekhona lapho phela nje akukho okunye okuningi into enkulu into enkulu okumele ikhishwe yizani ngoba yiyo eyancindezela kudala namanje sancindezela ababengayiboni sebeyayibona
linjani balalela bahle kustudio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC CCC bandla elihle kumeleke ibandla elihle CCC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesesenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla abafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina angabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrayikile ngobuningi ngoba khanyena nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so istrike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrayikile bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaiah linabantu bezanu u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 abavusi bayo sebeze befana lone Nebukadnezar. UNkulunkulu uzondile, uNebukadnezar wadla utshani for 7 years. Izano isingu Nebukadnezar ejeziswe uNkulunkulu. UNkulunkulu yajezisa ababusi sebesidla utshani. Nxa usidla utshani usuyinyamazana, you have entered animalism away from humanity. Awusacabangi ezombuso kakahle, ze political agenda awuselayo, i-social content awuselayo, ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo, into okuthiwa economic integration awusela, i-religious respect awusela, aba-advise abantu bezano batshiye nini. Zwani nge i-triple C siyalinxusa ithi lina uyanini ngobuningi wethu ngwezaph ngwezano lijoyine lithule ebhokisini next year come 23. So kungaba le nguquko sizasukuma, kube le nguquko siyevota, kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu. Ngiyabonga amahlaba ezulu.
Libukanjani endaweni zonke, kakhulu ke sibingelele abasakazi be-Studio 7. Siyabonga, siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi, sibingelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli. Bonga kakhulu u-18 Nangagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu eleni lokhu enihlele ngilame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo anti nabo mkhulu uhlele sasikhala ngalo lwezithupha lamadedi konke lokho. Uhulumende usecwekisile eminyango yama-ofisa-ke ukuthi abantu bathole lezo ncwadi. Asambeni ngobuningi, asambeni ngobuningi. Siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumende uyakhampena. Uhulumende mne noma ekhampena, kodwa ekunika isithupha sakho ekuvumela ukuthi ulungise iy'ncwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngobuningi. Akubhadalwa mali, uhulumende ungathi uzamile ukuthi lolu hlelo lubuye egumeni lakho khonapho. Kakhulu lama ward 5 bafowethu esingenazo iy'thupha lamabhedi, mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho. Obekuzima kakhulu kini engingakwazi ngizawuqalaphi ngigcine kuphi, kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe. Ukuthi sizamvotela noma soze simvotele yena kanandaba lakho, yena uvule ukuthi sibe lezi ncwadi zethu. Asandeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe, asandeni. Kuzaba yinto ephelayo phela, noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba mnangakho asozabuye ezokuthathela isithupha sakho, kodwa okusalayo zabule isithupha sakho. Siyabonga.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Kwezemelika bekule micimbi etshiyeneyo elizweni lemelika izolo phambilini kwekhefu lanamuhla elokunanzwa ukukhululwa kwabensundu ababegqiliziwe ilanga elithiwa June 10th. Ukucubungula okunengi ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele melika.
Ikhefu elibaluleke kakhulu ebantwini abansundu elizweni leli elesemelika, ngoba islavery yaphela ngalolu suku, njalo yilanga esiselebrate khona ukukhululeka kwabantu abansundu. Singathi ijeni esihanjwe ngabantu abansundu inde, ngoba sibone ukulwisa belwela amalungelo wabo endaweni eziningi kusukela ngama-civil rights ngesikhathi sabo Martin Luther King, lapho umuntu omnyama wabengavunyelwa khona ukuvota. Njalo i-discrimination ingathi ubandlululo belulu kukhulu kakhulu, kodwa sibona ukuthi hhayi, sesike sagcina lathi sisilayo umongameli onsundu u-Barack Obama, and khona manje sino vice president onsundu u-Kamala Harris. Kuyatshengisa kakhulu ukuthi intuthuko for abantu abansundu ilokhu isiya phambili. Esingathi thina igephu yobandlululo iya ilokhu incipha phakathi kwabansundu labamhlophe. So lilanga elibaluleke kakhulu elijajulelwa ngabantu abansundu bonke kuleli lizwe, ngoba lilanga elikhombisa ukukhululeka kwabo, and sibona iprogress kakhulu isenzeka ekuthini ubandlululo obelukhona alusekho, ngoba sesiwazi ukuvota, njalo sesiwazi lokuthi sihold amaposition aqakathekileyo kuhulumeni.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini, ikakhulu nxa sikhangela ukubana esiningi likhanya lilokhu liphila nzima bayabandlululwa yini kumbe ikukhetha nje impilo abayiphila
njengoba ngichilo ukuthi kutathe iminyaka eminingi ukuthi abansundu bathole inkululeko lapha kwele America ubandlululo nalalo luzothatha isikhathi eside ukuthi luphume ngoba abantu abaningi abesilungu bala lokho esithi prejudice bona basishela ukuthi bona bali bangabantu abaphezulu kwabantu abamnyama so noma imithetho isiyakhipha ubandlulilo esingathi legally ubandlululo into engase uvumelekile even nasemsebenzini i-discrimination into engavumelekile kodwa siyazi kubana kule institutional discrimination lapho othola ukuthi basa baloke besancindezelwa futhi ongasekho emthethweni sengathi nje i-discrimination enziwa ngabantu ade bejwayele ukuthi bona yibona abaphezulu ngakho-ke kusazothatha isikhathi ukuthi i-institutional discrimination ebonakala maybe endabeni zokuthi even kuma-credit ma uthi uthenga indlu uthole ukuthi ma ungumuntu onsundu unikezwa i-interest rate ephakameyo ukudlula umlungu.
Hallo ke ngumnumzana Dan Moyo esigqibela ke uhlelo lothu lwalamhlanje igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama.